umnangagwa waphuma sithi yena uyakwazi konke okwenzakalayo eZimbabwe. Last week wakhuluma wathi nguye u-godfather wama-security operations wonke elizweni lonke leZimbabwe. So vele akukhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu o-orchestrator konke lokho kufa lokoma-abductions lani lani ngu-godfather wazikhulumelayo last week umnangagwa. Wathi uyakwazi konke okwenzakalayo and abantu ma sebefuna ukuplan against him uyazi yonke into. Last year wakhuluma yena wathi they are the security, they are the CIO, they are the police, they are the soldiers, they are the military intelligence, they are everything. So into esimangalisa is abantu ababulawayo who are in the opposition. Kuqala kudala we never get any resolution. Lakathesi besikhuluma ngo General Lookout Masuku owathwayo sekhitshwe jele in unclear circumstances. Lakathesi akula noma investigation ukuthi kwahamba njani, wafa njani and all this other stuff. Singakhangela futhi ukuthi ama prominent opposition leaders uJudah Jongwe uthiwa wazibophe ejele but akulaza investigation okwakuhamba njani. Tondirai Ndira yemabvuku labaningi kobulawayo ababulawayo and all this. So it's a perpetuation eyokuthi ma lingavumelani lezinto eziyenziwa yizanu kumele uthunjwe, kumele ulimazwe, kumele ubulawe, kumele ubotshwe and amapolisa will do nothing about it.
Ngamanyamazi uthi lanxa amapolisa ethembisa ukuthi asaphenya alilathemba lokuthi kulomuntu ozabotshwa phezu kwalolu daba.
Asilathemba lalokho ngoba lakathesi umboneni incube silokhe simkhala umo blessing ali lokhe simkhala and babalwano eGlenora just before the election. So there's a lot of death in Zimbabwe that is unaccounted for esingakwazi ukuthi vele uhamba njani. So hayi kumele sikhiphe yona le izanu first and then kungaba lama investigations siqalisa ngokuletha ama international genocide investigators then we can have a chance ukuthi kuzaba le free and fair investigations for everybody according to the constitution.